ukhuluma emhlangano nenhlanhla izindaba umphathi intambo ezamabhizimusi lokuthengiselana kwele Germany umnumzana Mula uthe ilizwe lakhe lesifiso sokuqinisa ubudlelwano balo neZimbabwe buqine. Umula uthe ukhetho lusanda kwedlula lufuze lutshengise ukuthi eleZimbabwe selizimisele ukusebenzana lamanye amazwe omhlaba ngendlela oluphethwe ngayo. Uphinde wathi kumele abantu bonke elizweni basebenzele ndawonye ukugoqela amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimele nabanye ukuze umnotho welizwe uthuthuke.
Zimbabwe has held elections, parliamentary elections and elections for the new president, and this has been a historic moment. We congratulate you on holding these elections and on the inauguration of the new president.
Following this, seliqala ukutsha.
Egcizelela kulokhu umula uthe amazwe anjengeZimbabwe aqakathekile ukuthi usekele ubudlelwano lamazwe awenzekazi e-Afrika ngoba linabasakhulayo abazimisele ukusebenzela intuthuko.
Germany and Europe have a great interest in stability and peace in this region and in this country. And that is why we are building on the implementation of the reforms that have been announced. And we will support the government of Zimbabwe, especially to implement measures that will improve the situation for people in rural areas.
In Germany, lezwekazi le-Europe, liqakathekisa ukuthi kube lokuthula e-Africa. Kungakho-ke, sizasekela eleZimbabwe ukwenzela ukuthi kube lokukhululeka emakhaya kwezokulima nakwezinye nje indawo.
Ekhuluma ngemva kokuhlangana lomula nequla lakhe owemele uhulumende weZimbabwe, umnumzana Patrice Namaza uthi bakubona kuqakathekile ukuthi iZimbabwe iqale ukusebenza namazwe omhlaba wonke. EleZimbabwe selile minyaka eminingi lingasebenzani lamanye amazwe entshonalanga ngemva kokuphiwa izijezo zomnotho, kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwawusethembise ukulungisisa lokho. Ngimele esitho sevelingisa Harare, ngiwugibson Pepe.